Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kumfumfu 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 9 ngenyanga kaMpalakazi.
Thina njengozaphu singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi ibulawa ingafi yangena ezandleni zeZANU-PF.
Ele Israeli lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo leHamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza.
Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasize, so kulesigaba ezimbili. Number one, ngithe mina kumele kube labalamuli.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yokhetho lwezemidlalo lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 9 ngenyanga kaMpalakazi kulandela ukuxotshiswa kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ePhalamende, eSenate leMakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele walelo bandla. Abakhokheli bebandla le-CCC bayamphika umnumzana Chabango besithi kasolunga lebandla labo njalo abasoze bencintise kulolu khetho. Kodwa umnumzana Chabango uthi kuzakhethwa abazancintisa bemele i-CCC, hathi labo abaxotshisiweyo ababephoqelwe ebantwini ngabakhokheli bebandla. Kusenjalo umnumzana Kodakwashe Musaka uthi ukhangelele ukuncintisa njalo eBinga North emele ibandla leZANU-PF njalo ibandla lakhe lilungiselela ukhetho lwama primary elections lapho okuzakhethwa abazancintisa.
So i-primary election izasitshela umuntu ofunwa ngabantu. Umuntu ofunwa ngabantu eBinga North akubuzeka ukuthi ngeke ngokudakwashe Mavula Musaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Kuzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama-CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama-CV yabo. Siyawabona sibili ama-CV yabo ayeza abafuna ukuthi becontest bakhona ku-ground bayakampaigna. Kodwa hhayi ngiyakwazi ukuthi bayatsho nje enhliziyweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi anginqotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka 23 August. Abantu babeqiliwe barojwa yi-opposition kwathiwa usengenile uChamisa. Ngakho ke fakanini abe-opposition konke kum-MP lama-councillors. Abantu bachala uvalo ngakho ke bafaka i-opposition. Kodwa khathesi sebekubonile ukuthi hayi babelahlekile. Lalokhu kumnandi kwasekubuya sebebona ukuthi okuthuli. Kufana ukuthi unchayise i-penalty kungela kipa. Akula kipa sitya i-penalty. Penalty leyo soze sitshaye kakhulu. Sitya nje kancane ingene ibhola lingene egedini ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngiye wenza ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi iBinga layo ibe lentuthuko.
Ubona ingane kungenzakala lo ukhetho lolu lunganiqhutshwa ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele ezingeze-CCC okobulawayo lakhona ngapho eBinga.
Ngiye kunitshela ukuthi abantu beKatu Park bazabisela njalo umfana lwana bechiya u-honorable minister Umthuli Ncube. Bayagijima behambe lapha abakwaziyo ukuthi lapha kulentuthuko. Kuzaba njalo eBinga, ngeke bechiye u-first president okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusayo. Ngeke Tafara Mavuku begijimele umuntu lwana bechiya uScott. Kuningi sibili kuma constituencies even ubolupane laphana nabo eBridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna immaturity kuparliament, sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu, hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu abaserious kuparliament. Kuzanzakala mhla ka 9.
Lo mnumzana kota washe monsaka okhangelelwe kuncintisa kukhetho lokudinga uzamela ibhinga North edalele parliamente yena engoyebandla lezanu PF. Siphinde saxoxa nomnumzana Msondlovu isikhulumeli sebandla lezaphu yona ekhangelelwe kuncintisa kulolu khetho uthi labo baphakathi kwamalungiselelo.
Ncintisa wethu kubuye ngemva kokuthi sahamba sahlangana labantu sakhulumisana labo sababuza ukuthi bona bafisa especially koBulawayo lapho ngama-records lawo. So sahamba sayaxoxisana labantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekulengqondo ezimbili ade sihluphana nazo ebandleni lethu lezabo. Eyakuqala ingeyokuthi akumelanga sivumele iZANU PF lithole i-2/3 majority. Eyesibili ingeyokuthi singancintisa siyabe sinceda ukuyigezisa iZANU sinike i-legitimacy. Sathi ngcono thina singayenzi lo isinqumo leso sibuza abantu first. So sihambe ebantwini basebe sithi hayi kungangcono sincintise singabaniki ithuba lokuthi bathole i-2/3 majority. Ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kwezo zonke indawo okulama records khona koBulawayo. Kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana nabantu sibuza ukuthi bona bathini. Konke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo esezithole ebantwini. Sinethemba elikhulu ukuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengoZaphu singena kulolu ukhetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhitshelwa abantu ababameleyo kukhansili lakudalela ephalamende. Singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhitshwa ngenxa yama-records lawa. Ngakho-ke sinethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele. Njalo ma singena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zeZANU PF.
Lizaba lama-primary elections yini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Sibhizi siyakhetha okwamanje. Sebekhona abanye njalo baningi baseza ukuthi bazoncintisa. Lapho sizaba khona labamela abantu abedlula oyedwa kumbe sathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama-primary election. Kodwa okwamanje indawo sesithethe khona silomuntu oyedwa ozamela ibandla lezapho. Ngakho-ke akusoze kudingakale ukuba lama-primary election kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho esixoxelaye ecingweni ese-South Africa. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ele-Israel lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo le-Hamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza. Ele-Israel liqale ukungenisa ihlekana lebutho ngenkani ngolwesihlanu. Umkhokheli wakwele-Israel ubike izolo ebusuku ukuba ibutho lifuna ukubulala bonke abalobudlelwano le-Hamas. Kubikwa ukuba omunye kwabagqugquzela ukuba kuhlaselwe ele-Israel mhlaka 7 ngomfumfu u-Asem Abu Rahaba usebulewe libutho lakwele-Israel. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokukhumisana umlotha umfundisi Raymond Motsi.
Kulezigaba ezitshiyeneyo ezenzakalayo nxa kule ngxabano. Kule ngxabano eyenzakalayo ngaphansi engakhanyiyo ethiwa ngesikhiwa yi-latent. Kulesikhathi ingxabano lapho iyabe isikhwezelwa khona, kungani sikhwezela umlilo, i-escalation. So kubuya ingxabano isiphezu kakhulu, kuyabe sekuthiwa khona sekule ngxabano isikhanya labantu belimazana, sekule mpi, sekule mdlangudlangu ukubulalana okunjengakathesi.
Sathi ke kulungiswa njani umfundisi khonoko?
Kulabanye abantu abathi ama-Arabs abakhulumeka ngabo labanye abasekela amaJuda abaphakathi kwalokho okwenzakalayo. Ngibona ngani kungaba kuhle ukuthi abantu bakhulume labo ukuthi kukhulunyiswane, even though i-Israel lokho ifuna ukubulala abantu, kodwa kumele kube lesinye isigaba kumbe singathi uhlelo olungayenza ukuthi abantu bakhulumisane ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba nxa kungela ukukhulumisana, akula enye indlela engayenza ukuthi laba bantu bakhululeke. Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasiza. So kulesigaba ezimbili. Number one, ngithe mina kumele kube labalamuli abangenelayo, into yokuqala. Okwesibili, nxa kulabantu abakhwanisa ukukhuluma lo Netanyahu eceleni ukuthi kudingwe indlela eyabantu abahlonitshwayo abaphakathi kwePalestine labaphakathi kweIsrael abasekela uNetanyahu labasekela uHamas, kodwa ngabantu abafuna ukuthi kukhulunywe laba bantu bakhululwe, angibona ngani kuza khulumeka ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba singaba lokho sisebenzisa imbobo, singabe lokho sisebenzisa isihluku, akula mphumela enhle.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, ingcwethi wezokukhomisana umlotha, obexoxa lo Gibbs Dewey we Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Owangusenziwe manje sina masalo mnumzana Mposongwenya ngamalungiselelo omcimbi wempi yegadadi. Akesizwe ungwenya esiphakulela khonoku ke omayelana lempi le.
Ngibingelele babuDube, ngibingelele lakubalaleli, ngisithi philani nabentanyamba emagandaganda. Usuku lolo siyakilo Dube olongomhla zingu-4 kuNovemba, lusuku lapha okulesikhumbuzo esivusa umunyu esizweni, ngoba kwaphela amaqhawe akithi amaningi kakhulu laphana ayevikela isizwe eyibambe ngezinhliziyo zabo ngokuzinikela okukhulu kakhulu. Esikhumbula ibutho lembizo laphelela laphana amadoda abalelwa kubo 6200 kuse ku-6500 ngokwezibalo ezatholakala laphana, aphela wonke eqedwa isigwagwagwa. Lesizwe kuthiwa amabutho embizo kwase kutholakela ukuthi sokube lokuhlaselwa kwamabutho enkosi laphayana okwasukela ngokubulawa kweqhawe laphana lakwaDlodlo lalungusibale wenkosi, njengoba siyezwa kuthiwa uMgandane wayengumne wabo laphana wendlovukazi uLozikeyi. Lesizwe kuthiwa baqala laba bantu ngokuthatha izinkomo zenkosi, njengoba lizakhumbula ukuthi laphana kwasekube le mngcele esingabala abantu abafana nabo Jameson Landa abasebedweba imngcele ukuthi ezakho inkomo amelanga zidlule lapha, zingadlula lapha ziyabanjwa. Nokuthiwa abelusi bazo abaningi bazo kwakuyibo abaseBushonaland esizokuthiwa zathi sezecele ngale bazibamba inkomo zenkosi. Nkosi yasimthuma kumgandana ukuthi makayozilanda ekuhamba lethimba leyinsizwa laphana esezokuthiwa nxa ezithola wazithatha eseziqhuba esiza nazo, kanti abelumbi bazolandela. Bathe nxa sebemtholile laphana ngoba kuthiwa babehlome bezingovelo basebeyamdubula, wasekushonela khona lapho-ke uMgandane. Nokwasusa uthuthuvo olukhulu kakhulu owagcina kusenza ukuthi amabutho abethwakazi nawe hlome abhekane nawo abelungu laba, njengoba futhi kukhanya amabutho ayengaphelelanga, amanye kukhanya ngani ayithunyelele endaweni zogwembele ukuthi bekwe beyohlasela kulezi ndawo ezile. Kuthiwa kwasuka uthuthuvo olukhulu kakhulu, njengoba layo yabengwadi kuthiwa yahloma nayo, njengoba nayo yayila mabutho kakhulu ayehamba esingathi ama-regiments esingabala khona ibutho labo lalidume kakhulu kuthiwa yi-Sosbel Column. Besokusuba le Victoria Column kanye nalele eleseButswanaland Column.
Kuba khona lapho babangwini
lempi eyagcina sibizwa kuthiwa yimpi yasegadadi, ngoba babe khona insizwa lapha na ebizwa ukuthi ngokotati yikho ke kuthiwa wayeqinisa impi yakhe ngokufaka bona abantu bakithi laba ikakhulu ngapha babuya ngapha ebuchabland bebafake phambili esizokuthiwa kunamadoda mpela ayebalelwa ku 600 kodwa ke kuthiwa babafaka phambili hayi ngoba mhlawumbe bebathemba noma kanjani kodwa babe nenhloso yokuthi xa ngabe kubulawa ibona kuqala kungakabulawa abelungu esizokuthiwa laba bevela ngapha eBotswana nabo benziwa okufanayo ngikhumbula ukuthi amabutho akithi kwakukhona lapha nosuka mina ikholwa umanondwana kwaShabalala insizwa okuthiwa ngiyisizwa einamandla nzima kakhulu ihlasela kume ilanga kube la meva ayekholwa ngumazi umfoka Gumede bese kusiba namagogo ayekholwa ngugampu umfoka Magqekeni wakwaSidoli bese kuba namnyama angenkomo ayekholwa ngumjamayi kakundo nakumitha njengoba siyabubona ubuduna bakondiweni bukhona phana entaba zintona lapho kule gadade khona lapho kuthiwa abelungu babephethe ombayimbaya babulala ngesihluku esikhulu kakhulu abakhafula inqwaba yezinhlamvu ngesikhathi esisodwa kuthiwa abamhlophe bayala amashoni okuthi nabeTswana ukuba kube yibona abahamba phambili kuthiwa kwakuthi uma sebedubula abengwadi bamemeze bathi lala phansi njengoba liyabona nakhona abana kule ndawo futhi uthiwa kuselala phansi okwayayibambele khona yikho ke okwenzakalayo okwagcina kusenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kubulawe amabutho akithi laphana ayevikela ubukhosi esingabala imbizo eyayiholwa ngumtshane laphana uKhumalo sizothi inkosi yona ayikhulumile ukuthi bengalingi behlasele emini okungenani ma bezohlasela laba bantu bebahlasele ebusuku kodwa sazi ukuthi kwagcina kuhambe njani laphana induna yasewadedela amabutho ukuthi angene emini nokwenza ukuthi kube lula ukuthi abelungu baqede ngabo yikho kohamba kwahamba kwaze kwagcina kuholele ekutheni uzobe efika empini ezifana nasepupu lapho kwagcina inkosi nayo sibona ukuthi njengoba sekunzima kanje kungcono ibaleke
namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ngomcimbi ozayo wokunanza usuku lwempi yegadade
singakangeni esigabeni esilandelayo ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ubeuke isitimela eIndia sabulala abantu abane kwalimala abanengi kubika iziphathamandla zalelo lizwe eVietnam kube lezulu lesikhukhula lona elibhidlize izindlu lezilimo njalo ingcwethi ezicubungula ezomkhathi zithi lokhu sokuyinhlala yenza ngesikhathi sezulu ngesizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi uSenis Manda.
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala kuLuke chapter 17, verse ka-15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka, edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zikaJesu wambonga, yena wayengumSamariya. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulepero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka-17 le ngiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Kuza uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalema laba babelobulepero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owaye ngumSamariya. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulepero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Namhlanje isikhuthazo engilaso ukuthi akucabangwe ebantwini bonke abakusizayo empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, ulesikhathi insuku yababonga abazali bakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokuba ladubeka lami langincedisa ngaze ngakhula lamfundisa esikolo ngaze ngaba ngumuntu lo enginguye yena namhlanje. Ah, kumbe ungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo akucaba ngumuntu wathatha isikhathi sakhe ekufundisa ye lobe wayebhadalwa kodwa abane siyakwazi ukuthi umuntu wayethatha isikhathi ekhaya lama extra lesson esenza yonke into kwenzuzwisise lokho akufundisayo. Akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga. Abane njalo yimsebenzi. Kulabanye abantu abasingenisa emsebenzini, kulabanye abantu abasisizayo asesebenza besifundisa imsebenzi. Umuntu akufundise uzube uzucina usukwazi lo msebenzi ukwedlula yena. Ngakho ke le fundise silayo namhlanje siyabona uJesu laye wacina emangala njalo singathi kumbe waba ngumuntu owamangala nje ukuthi kambe abantu laba indaba bengala hliziyo eyokubonga uNkulunkulu ukhangela ukuthi simbone laye futhi uNkulunkulu uyafuna simbone. Yikho uDavide ekhuluma kumaHubo ukuthi ngiyangena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngokubonga. uNkulunkulu ukhangela ukuthi umbonge. Uyakhuluma njalo uDavide ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Sesigqibe indaba yethu yokukhuthazana ngokubonga namhlanje. Ngifuna ukuba ukuthatha isikhathi ucabange bonke abantu abakuncedayo empilweni. So ababonga yini? Umbe ulomakhala ekhukhwini ukumfonele lowo muntu uthi hayi ngifuna ukukubonga ngendlela wangisiza ngayo empilweni. Asithandazeni. Baba uNkulunkulu osezulwini, siyabonga ukuba thina wasidala ngomfanekiso onjengowakho. Awuzange udale ezinye izinyamazana, wadala thina saba njengawe. Siyabonga ngesipho sempilo. Siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba wasinika umntana wakhe uJesu Kristu owayenguye yedwa ukuba abe ngumhlatshelo ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga baba ukuthethelelwa izono. Siyabonga igazi likaJesu elilamandla okusikhulela esonweni. Siyabonga baba ngomnyaka lo osusiyaphela njalo ngamalanga la sesele ukuba ubusigcinile usivikele ezintweni zonke. Sibongile baba ukuba uyokusithanda kuze kube naphakade egama lika Jesu yathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikeliza iNkosi libusise.
Lapha wasizwe umfundisi uSeni Sibanda esetholela ezokholo lwesiKristu ngesizwe ke eziphathelane labatsha.
Siyalamukela kusigaba savacha, igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezitshiyeneyo, okwakhathesi silendimi ezifika zona isitshiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya-offer ama-services a-related kwizindimi lezi agoqela ukutranslator kwama-document, loku-interpreter, uku-editor ababelobile abakulobileyo kanye loku-proofread.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma communities ethu ikakhulu ku cooperative world la classes khanyela ukuhanjiswa emibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu, izafunga ukuhumutshelwa isiwe esintwini, isiwe kufrench, isiwe shoneni, isiwe kanye la kusign language. So kuba lokusilela lathize okuba khona. Ungakhanyela ngunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID. Imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health. Kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinye ezaziphunyiswa ngohulumende kanye dogatsha lwezempilakahle. So thina ikho lapho esasingena khona ke lapho. sincedise ukubana abantu bathole injalo bafinyelelwe imilayezo abangabe beyidinga.
Njengosakhulayo, kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Ngiyabona mina i-degree lami lakuqala ngibe lingelesiNdebele, kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni, emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza, ngokufunda enganyikwenza, ngangibona ukusilela okwakukhona leso sikhanyele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho-ke ngavele ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonke ukubana sisebenzelana kanye labanye nje aba esiyabe sile mbono efanayo kwifield yonale.
Kwabanye nje abasakhulayo akangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba ngithile lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababebuza ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani.
Okusigaba sabasha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngutabo kaNuren.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos selifinyelele kufinali yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleCapes United lamhla emini. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobele iCapes United nge-2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium namhla emini. Uyisa Sadiki kanye lo-Elton Chikona yibo abahlohlele iqembu leDynamos, njalo impumelelo yanamhlanje itsho ukuba lizadibana leLenkezi Platinum Stars mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi kufinali yona ezaqhutshelwa enkundleni eBaobab. Iqembu lizaphakamisa isicoco lizathola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo, iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni we-rugby yilo eligcotshwe inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba elikwenzele eNew Zealand nge-12-11 ekupheleni kwalo mncintiswano wokuqhutshelwa elizweni leFrance. Iqembu leSouth Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2019 kumncintiswano wokuqhutshelwa kweleJapan. Umangameli welizwe leZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa ulobe umlayezo enkundleni yobulembu ye-X etshayela ihlombe iqembu leSpringboks kanye lomongameli welizwe leSouth Africa uCyril Ramaphosa. Kodwa lo mbiko uchothozwe ngabanye abasebenzisa leyo nkundla besithi akalungise simo sezemidlalo kwelakhe ilizwe. Kuvele bekuke kwabala inkulumo ebulenjini phambilini kwefinal lapho ezinye izizalwane zelizwe leSouth Africa ebezisithi abantu beZimbabwe bazintandane ngoba sebephitsheka ngokusekela iqembu lakomakhelwane leSpringboks. Ngiyimele eStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yebo ke, siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga kaMpalakazi. Sizwile ibandla leZANU-PF, amalunga ebandla leZANU-PF esithi asephakathi kwamalungiselelo okhetho lwama-by-elections lapho kuzakhethwa khona abazancintisa. Njalo ibandla leZaphu lithi lalo alisoze lisalele emuva ngoba lifuna ukuncintisa, lithi lona lizavala ngebhetshu ukuze kungangeni elinye ibandla leZANU-PF koBulawayo. Hayi ke, siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.